Toku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Levuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine emhlaka 1 kuLwezi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa angene ngamandla ehofisini kamnumzana Walter Magaya izolo ntambama edinga imithi athi yelapha igcikwane le-HIV lomkhuhlane wengculazi.
Uhulumende kumele aphakamise amasokisi phandle kubi, abantu bayafa. Isimo somnotho kasisahlekisi. Singabe sidlala sipolitika kodwa sithina njenge-citizen cabinet. Uhulumende kasukume alungise izinto.
Umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo owe-Citizens Manifesto soxwayise uhulumende ukuthi alungisise ukonakala komnotho ngokuphangisa ngoba uzulu esidla imbuya ngoluthi.
Sizazama ngazo zonke indlela ukuthi ekhaya utholakale lo mkambo wangapha ngaphesheya utholakale ngoba vele inkinga kuyabe kusayini yona imali yokuthi sithenge kwaphandle yinkinga esilayo.
Amankampani atshiyeneyo athi asedinga indlela zokuthengisa impahla zawo phandle kwelizwe ngoba ekhaya umumo uqhubeka usiba mubi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa angene ngamandla ehofisini kamnumzana Walter Magaya izolo ntambama edinga imithi. UMagaya athi yelapha igciwane le-HIV lomkhuhlane wengculazi. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Ponyati uthi babuzisise uMagaya kabanzi ngemithi yakhe. UMagaya ongumfundisi okhokhela ibandla lakhe lokholo eleprophetic healing and deliverance utshiye umhlaba umangele ngesonto aze aveze ukubana usewutholile umuthi wengculazi njalo wenelise ukwelapha abantu abanenge eminyakeni embalwa edlule. Abezempilakahle sebexwayise abaphila le-HIV ukuthi baqhubeke benatha imithi yabo njalo bengaze balalela imbiko kaMagaya. Umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo ezisebenza lozulu owe-Citizens Manifesto uthi uhulumende kumele adinge indlela zokulungisisa umnotho welizwe ngokuphangisa ngoba uzulu weZimbabwe ethwele nzima. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuvezwe emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe eMedia Center ngesikhathi besekuthula iqula lenkokheli elithumi lanhlanu ezobumba idale abalithi yiCitizens Cabinet. Isikhulumeli somanyano weCitizens Manifesto uNkosazana Janet Jowu ulandisa ngokuhloswe yilo manyano.
Sithi thina inarrative esiyenzayo kumbe konke okwenziwayo, i-engagement yonke eyenziwayo kumele ama-citizens aconsult. Sifuna ukuthi lathi sibe le-voice nxa besenza ama-policies ngoba yithi esi-affectwayo wa on the ground njengamasizwe. Thina siko political, thina singama-citizens abathanda ilizwe labo.
Umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni ulandisa ngokumele uhulumende akwenze ukulungisisa isimo elizweni.
Uhulumende kumele aphakamise amasokisi phandle kubi, abantu bayafa. Isimo somnotho kasisahlekisi. Singabe sidlala sipolitika kodwa sithina njenge-citizen cabinet. Uhulumende kasukume alungise izinto. Sibalule ukuthi okokuqala okumqoka ukuthi uhulumende kasitshele ukuthi imali yethu kati foreign currency vele ibanjwa kanjani e-RBZ ngoba yithe sikhipha ama-tax njengoZulu, njengezakhamuzi, njengama-citizens. Sithi thina i-RBZ kayimele egcekeni isitshele kukhanye njengembodleli kwenzakalani phakathi ngoba imali yethu liyana yithi amazimabhenza angikhona. Angeke becatsha bengabaveze konke buvele sobala ukuthi kanti kwenzakalani ukuze sisuthiseke.
Ophiwe umlando wokukhokhela ezemidlalo etshiyeneyo ukulondolozwa kwembali lamasiko kanye lezokwethekelelana kudale le Citizens Cabinet engumqondisi wenhlanganiso ye Amagugu International Heritage Center esemathojeni umnumzana Butholezwe Khosinyati ulandise okunengi ngaleli dale
ngamafichane ukuthi yizizalwane zeZimbabwe esezenze isinqumo sokuthi bahlangane ndawonye basheye imicabango lamacebo abalawo ukuncedisa uhulumende ukuthi athuthukise impilo zabantu baseZimbabwe. Lapho sivela khona uzananzelela lawe ukuthi obekuvamile ukuthi abantu bayajinga bayahwaba bapopote kuphelele khona lapho, thina njenge Citizens Cabinet sithi hayi, intshukuntshuliyana esilayo lolaka loliyana basihlaleni phansi sikhulumeni amacebo esizawaqhubekelisa phambili sonike uhulumende sithi hayi, thina njengezizalwane zeZimbabwe sibona ngani ukulungisisa inhlupho lezi kungazanywa amacebo afana lala. Sisebenzelana labantu baseZimbabwe, amacebo la siwathatha ebantwini baseZimbabwe siwalolonge siwadlulisele phambili.
Unyathi uchasise ukuba uZulu uzophatheka kanjani kumanyano weCitizens Manifesto.
Thina siyithi loba sesiphiwe umlandu lo wokukhokhela imisebenzi le esiyiphiwe sivele singoZulu. Lapho sivela khona lathi singabantu siyizakhamizi. Ngakho ekubunjweni kwethu vele yizakhamizi ezihlangeneyo zathi hayi, thina sivela emagumbini achiyeneyo aseZimbabwe. Sibona ngani thina nje abantu abavela ngapha kusihlupha yilokhu, basikupakitheni sikuhlanganise lana okuhlupha lini abangapha sikudlulisele phambili. Sizinhlanganiso sisebenza silama stakeholders, abantu esisebenzelana lawo ndawonye msuku zonke nje. Yikho lapho amacebo lembono esilayo okuvela khona. Thina kwethu sokuyikuthatha sikupakitshe kuhle sihlangane labanye abavela kwezinye indawo sikulolonge sikudlulisele phambili.
Abakhethiweyo laba bathi bezokube besazisa uZulu maviki wonke ukuba baqhuba kanjani umsebenzi. Bathi isiqoqela senhlanganiso yabo yikuthi bafuna uhulumende kube ngosebenza ngendlela ebalulekileyo lapho edinga indlela zokulungisisa inkinga elizwe elibhekane lazo. Njalo besazisa uZulu phezu kwakho wonke uhulumende ayabe ekwenza, hathi ukwenza umathanda. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Amankampani eZimbabwe asembukisweni weGlobal Expo oqhutshelwa eGaborone kwele Botswana athi azama ngazo zonke indlela ukudinga imikambo emitsha phandle kwelizwe ukuze ezivikele kudaba lokonakala komnotho. Kubika uMathini Ngwenya.
Amankampani ayisishiyagalolunye ephansi kwenhlanganiso ebona ezokuthuthukisa amabhizimusi eZimbabwe lakwamanye amazwe eyeZimtrade asembukiseni lo oqale eHaburoni ngolwesibili. Amankampani amakhulu agoqela izigqoko iCarousel, emafutha lokunye eUnited Refineries, eyeZwitch kanye lamabhiskiti iRanel kanye leyenaminete iPeps ngamanye angenele lumbukiso wona okhanga amakampani amaningi aphuma emazweni ayisikhombisa. Abamakampani la bathi babone kungcono ukuphatheka kulo mbukiso ngoba kumqoka ukuthi baqhelise umkambo wabo bengabheki ekhaya kuphela. Obona ngezokuthengwa enkampanini iRNL, unkosikazi Sindiso Mpofu uthi kuqakathekile ukuthi badinge imkambo emitsha ngaphandle kweZimbabwe.
Size ukuzothengisa ama-products ethu ukuze aziwe indawo yonke, kungabi seZimbabwe kuphela, kungabi seAfrica kuphela, sifuna ukuthi si-expande sibe international.
Uthi noma nje izinto sesiqale ukusilela ekhaya, baza kwenelisa ukusuthisa umkambo wekhaya kanye lwaphandle kwelizwe ukuze bathole imali yakwamanye amazwe.
Sizazama ngazo zonke indlela ukuthi ekhaya utholakale, lo mkambo wangapha ngaphesheya utholakale, ngoba vele inkinga kuyabe kusayini yona imali yokuthi sithenge kwaphandle yinkinga esilayo. Pho-ke singathi sithengisele ngapha sizuze imali le esivele singelayo, ngibona ngazani kuzathuthukisa lobu indawo zonke ngapha lasekhaya kwezethu imisebenzi ingahambi ngoba sisayidinga.
Omunye obona ngokuthengiswa kwempahla yaranel umnumzana Hector Mawuta uthi balodubo lokusilela kwamabhiskiti ngenxa yokusilela kweflower, kodwa konke okunye balakho njalo bazenelisa ukusuthisa umkambo ongaphandle kwelizwe kanye losekhaya.
The major product that has been struggling to supply was biscuits due to the flour constraints that we've been having.
Udubo esikesabalalo yokusilela kwamabhiskiti ngenxa yokusilela kweflawa, kodwa okunye okufana leziwiji, imayonezi kanye namanamunedi senelisa ukuba lapho.
Abakumanye amankampani abathi abavunyelwa ukukhuluma lentatheli izindaba ngaphandle kokuthi bathole imvume emaofisini abo ekhaya. Labo bathi amandla okusuthisa imkambo itsheneyo balawo yikho bedinga ibhizimusi phandle kwelizwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Ngokwemfundo wazicinela esigabeni sika grade 7 kodwa kathesi usebhale ugwalo osolunconywe kakhulu linenge labafundileyo kulaye. Sikhuluma ngensizwa yasematole ePlumtree umnumzana Mathambo Ncube osethule ugwalo lwakhe olulesihloko esithi umbango wedlozi. Intatheli izindaba yethu uBenedict Nhlapo uyalandisa eseJohannesburg kwele South Africa.
Umbango wedlozi lugwalo lwakuqala lukakhulekani Mathambo Ncube linsizwa ithwetshulwe yingwe ngo-1977 wasesiyafunda emathole eprimary. Ngesho elibi uthe efika kugrade 7 kwabe sekukomlindi uyagcina ngenxa yokuswela imali yemfundo esecondary. Ukuthi ikhanda libukhali kwahle kwabonakala ngoba waqala ukubhala izinkondlo lendatshana ezazifundwa lasemsakazweni. Uncube uthi ugwalo lwakhe lolu alulobe ngokuchophelela elandela amasiko esintu lulotshwe ngobuciko obukhulu.
Mina nje mangiqala ukuloba umbango wedlozi ngangazitshela ukuthi ngiloba ugwalo mhlawumbe. Ngangithi ngiloba nje indatshana ekhasini labalobi bakithi. Ngase ngithola izicelo eziningi amafoni ngingasakwazi nokulala ebusuku abantu mangibhalile nje bathi hayi sicela lolu gwalo luthi umbango wedlozi. Cela ugwalo luthumba ngwedlozi ukuthi hayi akulona ugwalo lolu ngizibhalela nje indatshana yami. Kwaya ngaze ngabona ukuthi kanti ake ngenze le nto efunwa ngabantu ngingenzi into ethandwa yimi.
Uthi kokwamanje luthengwa okwamakukisi ebusika.
Luthengwa ngamaXhosa, luthengwa ngabakwaZulu. Bacaca ukuthi angithintanga abakithi kuphela kodwa ngithinte sonke isizwe esinsundu. Abanye nje yingoba ulimi bengaluzwa kodwa sengidola izicelo eziningi kakhulu ukuthi lolu gwalo ngiluguqulele kwezinye indimi.
Isiphalamandla senhlanganiso yabalobi bakithi uNkosazana Mesi Mvundla uhaya ulimi olusetshenziswe kulolu gwalo lendlela udaba lwakhona oluthathekisa ngayo.
Ngiyagqugquzela ukuthi nintsha, abadala labo bonke abantu bezenkolo ukuthi bazame ukuthi baluthole. Lumnandi luyaheha futhi luyafundisa ukulubamba nje. Awulubeki phansi kuyakhe kulume ulimi olusetshenziswe lapho lumnandi futhi lujulile.
Incitshi kwezesintu umnumzana Obed Ndlovu uthi kuqakathekile ukuthi nabangakholelwa emadlozini bazithole ingwalo ezinje njengoba zithinta impilo lamasiko eningi labansundu.
Uvuma ngebhuku eligqugquzela elakhayo njalo elifundisayo siyisizwe esimnyama namasiko akwethu. Sifundisa kakhulu ngesimo semvelaphi yethu ukuze ngiye ngilifunde belikhuluma ngame uqobo.
Lolu gwalo selitholakala kakhulu kumalungu enhlanganiso yabalobi bakithi kwele South Africa naseZimbabwe. Ngaphandle kwalolu gwalo uMathambo Ncube ulenkondlo azibhalayo esegwalweni oluthi sigiya ngolwethu. Yena ke uthi thintana lenhlanganiso yabalobi bakithi ekhasini labo kuFacebook loba uqonde kuyenta ekhasini leFacebook uzitholele lobunandi. Ngamele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapo.
Kunjalo nje inhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iWomen of Zimbabwe Arise woza iqhube inhlelo zokulimukisa abazali elokitshini lenkulumane ngemithetho ephathelane lezemfundo kanye lemilandu abalayo kwezemfundo. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 obathabile Masuku.
Uhulumende weZimbabwe wavumelana lamazwe emhlabeni jikelele ukuthi uzatholisa abantwana bonke imfundo yaphansi kungelambadalo, kodwa isimo esiselizweni asitshengisi lokhu. Kule mali esemthethweni eyabekwayo emele ibhadalwe, kodwa okwenzakalayo yikuthi imali ekhitshwa ezikolo iphezulu kakhulu. Abanhlanganiso yeWoza baqoqe amalunga awama-school development committees kanye labazali enkulumane ukuthi babachasisele imithetho le ukwenzela ukuthi bebekwazi umlando wabo ezikolo. Unkosikazi Jennifer Williams, umqondisi weWoza, uthi sebeke baxoxisana lamalunga edalele parliamente akhangele ngezemfundo mayelana lezivumelwano ezenziwa nguhulumende ngokuphathelane lezemfundo.
IWoza sahamba last week eParliament sazokhuluma leParliamentary.
Egcizelela kulokhu unkosazana Nicole Lungu olilunga le SDC committee uthi uhulumende ukhuluma ngokufundisa abantwana kungelambadalo kodwa usesithi usedinga ukubhadalisa abantwana ukuloba imihloliso ka grade 7 kanye lokudla esikolo.
Sikhangele izinto ezephulwa nguhulumende, sikhangele ngelungelo lezemfundo. Okokuqala, into eyenzakale maduze nje e-grade 7 examination ukuthi uhulumende yena ku-constitution ubethe enza afundisa abantwana mahara kungelambadalo, kodwa khathi sinxa sikhangela usefaki i-examination fee ka-grade 7 and i-examination fee ka-grade 7 leyo kuthiwa yi-$6 ibhadalwa 2 years. Ingazibhadale 2 years, abantwana abaningi abasabhali u-grade 7 because abazali abayi-afford alina leyo. Okwesibili, uhulumende uyaphushela umlando yakhe ebazalini, especially imlando yezokudla leyo. Iletha ukudla ezikolo, ukudla kwakhona singathi ngumumbu ongela sitshebo, and umumbu wakhona kumele ugayiswe ukuze ube yimpuphu, kumele ube lesitshebo, kumele ube lenkuni. Umzali uzathi ehluleke ukufaka ukudla etafuleni endlini, esikolo sokumele ayithenge inkuni, sokumele athenge isitshebo sokuthi umntwana lana adle. Khonokho nje yikephula ilungelo lezemfundo.
Umnumzana Mfundi Ndlovu obemele esinye sezikolo uthi abazali babhadala izimali eziningi ngenxa yokuzama ukuthi abantwana bebe lempilo engcono.
Uhulumende weZimbabwe kalandeli izinqumo azenzayo isikhathi esiningi kuze sokunika umphakathi kumbe abazali umsebenzi ongaphezu kwamandla abo ukuthi khona babone sokulilungelo noma kungayisikho kulilungelo ukuthi bakwenze, kodwa babona sokunganiswa kulilungelo labo ukuthi khona bangenele esigabeni sikahulumende okumele anjani asenze, kanti ingxenye kahulumende bagcine sokusiba yiphathi yabo ukuthi khona ngokungazini kwabo babona ngani kumele kube njalo, ngoba i-directive nxa ibuya iwela kulo ophansi ukuthi uyafuna kumbe kafuni ngenxa ukuthi kazi umthetho kasamelanga azilwele sephunga ukuthi khona kuthiwe senze lokho.
AbeWoza baqala lumkhankaso ngomnyaka ka-2005 lapho owagcina kubotshwa khona ndawonye labantwana besikolo betshengisela ukuthi uhulumende anikeze abantwana imfundo kungelambhadalo. Umthetho okhona walotshwa ngomnyaka ka-1995 kodwa awukaze ulandelwe lanxa uhulumende ezigqaja ukuthi ulemfundo ephezulu. Ikomiti ebona ngezemfundo ikhangelelwe ukuthi ibhode idingisisa izifiso zabantu mayelana lokutholiswa kwemfundo, njalo isifiso ngesokuthi bazaphuma lezinqumo eziphuma kumphakathi. Uhlupho lweZimbabwe yikuthi isikhathi esiningi izinqumo zivela kuhulumende hathi ebantwini. Lalapho zivela kuye uhulumende yena ngokwakhe kazilandeli. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ningubathabile Masuku.
Balagwe, my son. Bathi kukurawundi is a sensitive issue.
Udaba lombhuqazwe wekukurawundi luqhubeka lusemlonyeni abanengi kulandela ukubotshwa kwelunga lemthwakazi Republic Party uWisdom Mkhwanazi ngeviki edluleyo. Ngemva kokwethesa umongameli Emmerson Mnangagwa icala lokubulala abazali bakhe ngalumbhuqazwe. Iningi lithi ukubotshwa lo kuhlukuluzwa kwalabo abakhuluma ngalolu daba kusoze kuluqede. Asizweni uGibbs Dube exoxa labalaleli beStudio 7.
Baba, kuyahlupha ilizwe leli alisiye phambili ma kulokhe kunezinye izinto ezisele emuva. Samathi siya phambili kufanele sibe siqede kusemuva. Kufana nje lokuthi ngithi ngizihambela nje ngibe sengihlangana le ndoda iyabulala umama lobaba. Uma sengihlangana lale ndoda iyabulala umama lobaba, kodwa le ndoda isiya kumakhelwane siyabamba izandla. Le ndoda ngiyiphatha njani le ndoda? Ngiyazi indoda iyabulala umama lobaba isiyabamba izandla kumakhelwane. Ngiyiphatha kanjani le ndoda? Ngise ngisifikele lunaka ngikhumbuze le ndoda ukuthi wabulala umama lo baba wangichiya mina awuzange ungikhulumise kodwa sesiyakhulumisa umakhelwane uthi uma sesiyakhulumisa umakhelwane ubuso ngencusa futhi lokho ikuthunuka isilonda ba
ye boke wena ufisa ukuthi ngakwenziwani phela kwenzeka ukuthi kungahluphi udabalolo
udabalolo kaluqale lapho kwaqala khona ukwonakala Dube siyilungisise indaba ezisemuva indaba yegugurawundi kaqale kuyiyo ngoba indaba leyana kakula manxeba apholiswayo amanxeba alokhu esasekhona njalo ma ukuthi ubuya usuzokhuluma ngabantu abathile abaluhlekanyana ngemva kwezinkulungwane zabantu abashonayo bebulawa libutho lelizwe sokuthi kushona abalutshwane nje laba sekuthiwa kugcwale abantu bahambe bayifakaza sifakazani thina singabantu bemathebelelenti entweni eyenzakale eHarare mina ngithi amadoda lawa asebenze genuinely kasiqaleni phansi amangcwaba khona lamathamba abantu abantu ababulawa ngegugurawundi bakuhanje kuye licoliswana kusukele lapho yinje lami ukhulu wami wabulawayo ngesikhathi segugurawundi ngilamanxeba lami ngoba umzali wami washonelwa umzali wakhe so mina lami ngifuna ukududuza nginje so kodwa sokufanele kwegidinga laba abantu abangafikiwe lethumi abantu abangafikiwe itheni phezu kwezinkulungwane zabazali bethu abasishiyayo le commissioner akula msebenza uphatha especially emathebelelini ngona bayikhulumisana labantu beHarare kuphelele khona
yoti ntathu babo Cyprian Dube ukhona kulaba ecingweni lanto udaba lolo ungathini ngalo baba
lolu daba kube ngingathina ungathi wena ubuye wabulala ubulele abazali bami lana maqoqeda lapho ngiyenziza ukuthi abantwana bawumakhelwane bafe kanti sithi mina ngiphatheke kanjani so mina luba obekakhuluma ngendaba yokushonela kwakhe mina icala lakhe elepholi beshile mina ngiyibona ngoba bekakhuluma into eyiyona ngoba vele izinto zamoshakala kudala and zimosha yibona bona laba abantu abayisibazamele isizwe phansi babefuna izinto zihambe kahle mabakuyele baqale ezimpandeni zenkinga phela le ndaba le eyenzakalayo inezimpande njayo khonale la abazi khona bayazi bona laba onangazwa la nabantu bakhe ukuthi indaba yaqala kuphi kufanele kuqale kulungise khona ukwenza ukuthi kube khona nokuzwana okukhona ebantwini
kodwa ubona kuzana kumele kuqalise khonokho ethi asenzeni lokho kungabe kungubani
yena nguyena i-president yelizwe manje nguye kufanele abuye azilethe emathebelini kanti sithe obuzwa lapho esihamba kujeda yathi bebhayibheli sibhayibheli ukuthi baphatha njani ebantwini amathebelini kanti safela ngabokhululeka okhokho bethu bafa ngendaba yegugurawundi kodwa ma ebuzwa bebhayibheli sibhayibheli okay manje kushona abantu abangu-six abantu bangu-six mara phelize i-international commission
ye siyakuzwa kakhulu ke Dube ungathulela kusasa ba okay baba sithathe ke ubaba ujoseph juma wayelilunga ledale lephalamende emele iphelandaba mpophoma ekubandla lezizanu p f okwamanje uku-central committee yebandla leli baba juma siyakwamukela kucinga
kunjani bani
hayi sikahle kakhulu kunjani wena
hayi ndilile mthembu
ye so akutsho golide lapho ukuthi sibone kuloku kuxokozela okumangalisayo sibili abantu besiphiwa ufakazi ku-commission of inquiry le ehlolisisa ngokubulawa kwabantu eHarare so ke wena ungathini ngakhona ukuxokozela kwangkhona
okokuqala Mthembu i-commission leli ilandwe omunye umsebenzi kodwa thina sesifaka omunye futhi umsebenzi phezu kwakho ngidike ngaswela mina ukuthi bona pho uxozelo kwana bekuvela ngaphi ngoba nanko phela i-commission le into kade kulandile yinto ezakanamhla ka-1 August kodwa thina into yonke sesiyikhuluma bese sikhuluma ngendaba egugurawundi yebo phela amanxeba akhona izinto kazikavalekuhle asikatholi impumela singabe siyincanela kodwa kusizane ukuhlanganisa indaba ezimbili ezingahlanganiyo le commission yabobaba uMonhlandle labanye bakhe izama ukudingisisa udaba lomhla ka-1 August and ikukhangela ngendlela yokuthi iZimbabwe ilizwe linye ungabe usewange kumbe womtoko kumbe usemtare kumbe womlawayo kumbe useHarare useplums iZimbabwe yinye okwenzakala eHarare kunokwana sukungenzakala kumbe ewange kumbe obulawayo kumbe ngaphi kumbe ngaphi so mina ngibona ngathi bekuyinto eqathekileyo bona sikudingisise sikuhlungule kuhle ukwenzela ukuthi sikwanise ukuvikela ukuthi kungaphindi kwenzakale futhi kwenye indawo lapha kwelakithi eZimbabwe.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma ilunga leZANU PF lizwile njalo abalaleli beStudio 7 bexoxa lo Gibbs Dube. Liyakhulumizwa bazalwane lithi livuka njani? Kobulawayo ewange Victoria Falls Plumtree kuti chikucholocho linjani Harare Sosbele e Bay Bridge. Sona isidakwa ngihlutshwa yigoma gama lenkosi Malibongwe uhlabela ke kamnandi lapho uMampintsha ehamba lo Babes beqhiba ke ohlelo lwethu lwalamhlanje. Siyalithandazela abalaleli beStudio 7, siyalithanda njalo sengathi abahambayo inkulunkulu anilondoloze ezindleleni. Sesifikile phela isikhathi sekhisimusi isisondele, sesingenile kuNovemba kuLwezi. Bashayeli bezimota lihambe kuhle, ukugijima akukhona, ukufika kukayitiha kovapasisila. Kubeke uhlelo ngokukhangela ebezihamba phambili. Amapolisa angene ngamandla ehofisini kamnumzana Walter Magaya izolo ntambama edinga imithi uMagaya athi yelapha umkhuhlane wengculazi. Umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo oyiCitizens Manifesto usuxwayise uhulumende ukuthi alungisise umnotho. Thokazi omuhle litshone kuhle, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngu-half past seven Matukanduna bafupatile.